yabina isiyo Zimbabwe yodwa yabe Zimbabwe lamazwe amanye eSouthern region ikakhulu ilokuze neSadak le egoqela amazwe ezimanje.
Baningi babagawule abantu abasola okufiswa libandla lezanuPF, akubona kunjani?
Even iZimbabwe noma ingabe yona yodwa iphume ithi konke kuhambe kuhle, kodwa labana abanye bethu bona hayi akuhambanga kuhle, babe baningi bona baba bakholwayo babathandayo. So ngokunjalo vele akulanto ehluphayo kakhulu kakhulu ukuthi iZimbabwe iye monitor ama elections e South Africa. Lokwana nje bachitha isikhathi sabo nxa betshona bebhala izinto ezinjengazenezo. Ukhetho lwe South Africa lurunwa yi independent electoral commission, yiyo eqhuba ukhetho, yiyo eyenza wonke umsebenzi. Laba bazomonitor kuphela lama observers ezo observer kuphela ukuthi abatshintshi lutho. I observer kayitshintshi ukhetho, i monitor kayitshintshi ukhetho, njalo ama monitors from a particular country njengeZimbabwe ukuthi engxenye yamazwe asifada izinto nje gips ukuthi babonge ukhala nje kuphela. Akulalutho olutshintshwa imonitor kukhethweni, akulalutho olungatshintshwa ama observers ekhethweni. Akula abantu abaqakathekile lapha yibo ababamba umsebenzi. Independent Electoral Commission ye South Africa yiyo elomlando, yiyo elamandla ukwenza konke okubi lokuhle ekhethweni lololubuyayo lwe South Africa.